situation now has gone worse, and Shahita would be my innocent life. Arashita says, I think that's the one who came to very innocent, including Rana Diki, those who have a card, very defenseless, and the Shimajakadal. So I will completely.
Umumokatesi osamangakuhle osekubangela ukufa kwabantu abangenacala ugoqela abantwana abancane labesifazane abangenelisi ukuzivikela. Ngakho-ke thina sikhuthaza ukuthi kumiswe impi, kube lokuthula, njalo ilizwe lepalestine lithole uzibuse, umuntu wonke abe lelizwe lakhe. I-Israyeli ime yodwa, lepalestine layo ime yodwa. Ngihlala ngitshela amanye amazwe ukuthi ngabepalestine sezansi e-Afrika ngabe siyathola uzibuso wayo, kodwa isoze ikhululeke ngoba kulamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.